Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela umsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 5 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho.
Lokho okukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangakho.
Kambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukankosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na?
Kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo, ngoba nxa kukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela, ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana, betshengisela ubumbano ngesikhathi sama-campaigns.
Abanye bathi amazwi kamongameli Mnangagwa wethule izolo ngemva kokugcotshwa awathembisi ukwakha.
Ya, okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuye wanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, awaqede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abophe amagqwetha amabili omnumzana Doug Coltart lo Tapiwa Muchineripi abemele abalandeli bebandla le-CCC. Omnumzana Womberayishe Nende lo Sanele Mkhuhlane kade bethunjwe batshaywa bahlatshwa amajekiseni angaziwayo ngabantu abangaziwayo. Ababili laba bathunjwa ngomgqibelo eBelvedere eHarare, batholakala ngelanga elilandelayo belamanxeba umzimba wonke. Bebesesibhedlela lapho abelatshwa khona amanxeba la, amapholisa efuna ukubabuzisisa, kodwa amagqwetha abo uColtart lo Mchineripi bathi amapholisa kumele ame kancane ngoba ababili laba bengekho esimeni sokubuzisiswa ngoba besebuhlungwini. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo iphelele khonapho, lokuthi ngempela uzabusa kweminyaka emihlanu ngoba lisakhulumisana lemanyano ye-African Union e-SADC ngalolu daba ukwenzela ukuthi kuqutshwe ukhetho olutsha ngemfanelo, njengoba olusanda kwedlula belungakhululekanga. Umcimbi lo uthe uphela umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa wahle wabhala enkundleni yebulenjini e-X kumbe i-Twitter ukuthi udaba lokuntshontshwa kokhetho alukapheli ngoba kusafanele kwenziwe intando yabanengi. Ukuze sizwe okunengi ngemizamo ebandla le-CCC, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalos Seziba, yena uchasisa ngemizamo eyenziwayo.
Lokho okukhulunywa ngumongameli u-Advocate Nelson Chamisa kuveza sobala kubana eZimbabwe silenkinga yokubana ukhetho luphumiseke umuntu ofunwa ngabantu ongubaba uChamisa, kodwa izeki iphumise umuntu ofunwa yibo ongumnangagwa. So into okufanele yenzakale as the position ye-CCC ukuthi kufanele kube nokhetho oluyenzwa ngendlela esemthethweni, ku-announce umuntu-ke okhethwe ngabantu ukwenzela ukubana-ke kube lokuqiniseka kokubana wonke amazwe anjenga South Africa, Namibia, Akusata, wonke ke ebe lokusuthisela in terms of the standing protocols and guidelines on free and fair elections. Uba nomongamelo khona uvele ebantwini ngoba okwamanje iSADC iphikisana naloko okhunye iZEC ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela esemthethweni. I-African Union iyavumelana lakho. Lamanye amazwe o-European Union, lamanye amazwe wonke ke yikulubona ke umhlaba wonke bekulabo mongameli abathathu okuveza sobala ukubana ke akula kusuthiseka. Yikho ke ubabuthamise khulumile ukubana thina njenge-CCC, the exit from the crisis kufanele kube yi-free, fair and credible election. Mnanto kungakhangela ukukhuluma kwayo bekufanele khuluma ukuthi maZimbabwe siyaxolisa ukubana ukhetho aliyenziwanga ngendlela eyilo, sizalungisa ukubana ke izinto zilungise kuhle. Ayikhona ukuthi laba abaphikisayo kuyathaka babotshwe kube nokuthi abantu, you don't build a country, angeke siyakhilizwe ngendlela ke ye-violence and ngendlela ke yokubopha abantu. Size sifike namhla iZEC ayikaxolisi ebantwini babulawayo ukubana amabhaloti aphuze, ayikaxolisi ebantwini beHarare ukuthi amabhaloti aphuze, eManikaland the same ayikaxolisi. They want to go as if everything is normal. Kuyaveza ukubana sile nkinga on the leadership task eZimbabwe okuyinto okufanele ilungiswe.
Kodwa abantu bengabona kusiba lenguquko yini kumbe bezimisele ukuthi iminyaka emihlanu elandelayo kuyabe kubusa umongameli Emmerson Mnangagwa?
Thina sikhulumile ukubana ngaphandle kokukhulumisana okuvela ke kuSADC and African Union akungeke kukwaniseke ukubana ke eZimbabwe kube ke lo mbuso kaMnangagwa weminyaka e-5. Uzaba nzima ngenxa yokubana izinto zonke elizweni zizaba nzima. Ubukhokheli bulandela i-certainty and predictability, but konke kuvela on the acceptance by the people, by the region, by regional and international players ukuthi silokusuthiseka ukubana lo muntu ongene esihlalweni sokukhokhela umuntu ovele ebantwini. Okwamanje umnanga kubusa without the mandate of the people. Manje kule nhlupho esikhona kubo Gabon ngendaba yokuyenza ukhetho ngendlela elingekho free and fair lokudeclare kwama-results angavele ebantwini. Konke khonoku is unpredictability engenayo ke in the country eyenza ukuthi kugcine kube le nkinga ezinjengalezi ezikubo Gabon.
Labe libathumele emazweni bona bathini? Kuzwakala kungcono yini? Baphumelela ngohambo lwabo njalo babuya nini bephethene?
Siyenzayo diplomatic issues yindaba esiqhubayo as we said. Thina i-crisis yeZimbabwe izaresolva ngokuthi sisebenzelane lokuzwanana labantu ku-region ukubana besincede ngenxa yokubana kwenze conflict issue eyokungawelelani ngokhetho oluyenziwe. And every process and every program esiyenzayo i-Africa yonke jikelele lakho ziyindawo is building towards that. And ngesikhathi esifanele sizayo sizuzulu labantu bonke jikelele ukubana impumela bani ezingene ezivele kumsebenzi eshiyetshiyeneyo esideploye to resolve the crisis esifesayo njengelizwe.
Kodwa kathesi kahle kahle kuyini okunye likwenzayo nxa lisithi uMnangagwa akanqobanga njoba nanku kukhanya yena sezimisele nje ukuthi abuse iminyaka emihlanu elandelayo?
Thina senza everything possible. Ingakwazi sile ndaba zethu ezisemadale kulaba abangakwaziyo, sile ndaba ezisemadale around indaba yokhetho luka-2023. Namhlanje besilemhlangano across the country la izolo, across the country lapho ke esihlangana khona labantu beZimbabwe. Domestically we have to make sure ukuthi uzulu wonke jikelele siyaba lokumanyana in terms of ukuthi kufanele kuhambiwe njani to resolve this crisis, ngoba inkinga eseZimbabwe is a political issue and is unresolved politically. Asonto ezaresolva ngamakoti, asonto ezaresolva by anyone ngaphandle kokuthi kube le political settlement and the political way forward ukubana silungise indaba lama-elections ayenziwa ngendlela engekho emthethweni.
Hello-ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Gambe ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa okwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe lengane zakhe kungakutshengisa ukuxolelana kwababili laba na? UMgabe obengakaze ebonakale emphakathini selokhu wajiywa ngumkakhe umnumzana Robert Mugabe ubekhatshwe indodakazi yakhe ubona kunye le ndodana yakhe uRobert Jr. enye indodana yakhe uChadunga kayikaze ibonakale embuthanweni yebandla leZanu PF selokho uyise wabhubha ngomnyaka ka-2018. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Difa waJabi Bhangodube.
Ukufika kukamnumzana uPelekezela Mphoko lapha nalo lonkosikazi kaMoyo uGrace uGrace Mgabe lapha ufika kwakhe kwi-inauguration kutshengisela khona ukuthi kukhona ukuxolelana thize asebakwenzayo ngoba nxa ukuthi sebesenelisa ukuthi basondelelane ngale ndlela ngoba njalo uMphoko nxa sikhumbula ukuthi uMphoko sesambona betshengisela ukubambana betshengisela ubumbano ngesikhathi sama campaign engithemba ukuthi ilapho kwaqala khona ukubonisa ubudlelwane babo ngoba njoba sesazi ukuthi kuqala kwakule lunga elela khosta kule lunga le G40 okwakuyinto eyayikhanya ivusa umsindo omkhulu kakhulu isenza ukuthi bengathi abazwani kahle njalo ungathi ababoni ngasolinye kodwa ke ukufika kwabo siza kuthatha ngaleyo ndlela ukuthi okusho ukuthi sekukhona uxolelwane osolwaba khona lokuhlalisana phansi lokuthi bakhulumisane baqande indlela yokuthi baqhubekela njani ngempilo zabo ekwezo
Kona ukuthi umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa simbone esiya eZimbabwe enye inkokheli yeSADC ingayi ngenxa yendaba yempumela yokhetho ukubona njani wena ukwenziwe nguRamaphosa lokho
Umnumzana uNelson Mandela wako wakhuluma esinye isisho ngelinye ilanga lapho owayekhuluma mayelana ngodaba lokuthi kungani ezwana labantu bafana labo Fidel Castro okungani ezwana labantu bafana labo Yasser Arafat kukathi engathi njalo ephinde njalo aqamelane labo luhlu lwama Western ngikhuluma nje lolu daba ngikhulunyiswa ukuthi uMandela wathi yena umuntu wena ongayizwani laye akutsho ukuthi lami ngingezwani laye okuyinto etshengise sobala ukuthi nxa ukuthi amanye amalunga esadaki elo lunyuvu oluhlukeneyo noma kukhona okunye abakubonayo okuhlukene kulokho yena akubonayo akumnqabeli ukuthi yena ahambe ayefika kulenhlanganiso yokugcotshwa kuka president ukuthi ba ukuthi ayemhalalisela ukuthi aqhubekele phambili ngokugcotshwa kwakhe ingakho yena usho ukuthi ulumbono wakhe ohlukileyo kulalaba abanye abesadaki ababona ngezindlela
lo ke ngumnumzana Difa wajabhe phangodube ocubungula izombusazwe lokho esikudaba lunye abanye bathi amazwi kaMnangagwa awethule izolo ngemva kokugcotshwa abathembisi ukwakha ilizwe Intathele izindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ubesemkhosini lo enkundleni ye-National Sports Stadium wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Laba ngabantu akade behlabela embuthanweni lo abanye bafike emadabu kakusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda Chiretsi Cholocho lezinye izigaba zelizwe ekhuluma emkhosini lo uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho
My new government will deliver on the promises we have made to you the transformation of the living standards of our people especially those in rural communities will be accelerated while the concerns of those in urban areas would not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. UMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima akhe imgwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni ubonge kakhulu uzulu weZimbabwe ngokumvotela isithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe kwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngobaba uMnangagwa njengokhuluma ade sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqolobayo kulelo khetho uzeki yasi-announcer ama-results amanga. wakakhulunyiswe kabi
lokho kusekelwe isikhulumeli sezapho umnumzana Msongelwa Ndlovu laye ongayanga embuthwaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela umnangagwa enza ngayo
umthetho ongathi constitution yelizwe iyachaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after my election and namhlanje ilanga lokuqedisela engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho kodwa-ke thina njengezaphu asikungeni lokhu asivumelani lakho and siyamala umnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje lakutshontsha ingungu esigaba
kodwa ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Tshinga Dube uthi umnankagwa uza kwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe
hayi kwesijabulise okumangalisayo ngoba kade seqalise ama-projects amaningi kumele li-5 years ebuyayo awaqedise yikho sithabule kakhulu
lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna induna uMtshane Khumalo
ya okokuqala simenzela mhlobo umongameli ukuthi ubuyanikwe lithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda uzawafeza waqede
enye njalo induna yasejombe umnumzana Wade Gwesela uthi kaseke lo mongameli
intuthuko ihambelele phambili ikwezi ukufunayo abantu bafuna intuthuko plus bayamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele konke akuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili
inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo baningi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda umnumzana William Ruto wakwele Kenya unkosikazi Saima Suluhu Hassan wakule Tanzania umnumzana Hakainde Hichilema wakule Zambia lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakule Botswana amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China ele-Belarus lele-Russia bebelabameli babo abasebenza eHarare amabandla aphikisayo abelabameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora abanye abakade besembuthwaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lo nkosikazi Joyce Mujuru abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
Umamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa adinga umuntu ongaba ebulele abantu abahlanu abayimhambuma abakade belala phansi kwebholoho uSimon Mazorotse eHarare. Amapholisa athi izidumbu zabantu laba bezingela ezinye izitho ezibalisa isibindi ngemva kokusikwa izisu. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isigilamkhuba esadala amacala amaningi okweminyaka engamachumi amabili saze sabanjwa nyakenye eBeitbridge uMusa Taja Abdul usesetheswa amanye amacala okuthathela abantu imali eHarare. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani. abasakazi bestudio 7 yalibingelela labalalela isiyamuzwa ukhansela wesilobela ukhanya ungani ukuwina lokhu kuyakuqabuka gagaza uyini njalo nxa ekhuluma kaxhumanisa umlomo lengqondo kumanje kathethi bona abantu okuthiwa ngomnangakho nxa begula balatshwa out of the country labo vice bakhe ama-officials ezanu pf kalatshwa ezimbabwe daswa izibhedlela bengazilungisa umthuli ncuba ukuthi abone ukuthi izinto ziyadura elizweni aholisa izisebenzi ngokuhlala eswitzerland le ukuya ezimbabwe ngokuzothatha izimali zegold le mali zamabhoda beshiyane bedle bodwa laye njani izana ilandaba laye ile ndaba laye nxa sokuzavota kodwa ekhuluma ethi umnangagu uthandwa ngabantu lesipho sokubusa uthi uchamisa wadliwa usisi wakhe wadliwa lapho ahlala khona umnangagwa wathenga indawo ekhwekhwe njengomuntu ongasomzimbabweni wadliwa from kupresident councilor mps bonke kazange wawina ngitsho le wadi wadliwa umnangagwa bathi uyamangalisa nxa esithi usisi kachamisa wadliwa owakhe ke upresident owadliwa lapha yakhe khona ke yena umbeka nga umnangagwa kala sipho sokubusa ngoba nxa sokuzavotwa ufaka ifiye kubantu uyathumba abantu uyachaya abantu ephosela abantu ukuthi bemvotele kumanje izeki kuzeki khona laphana kusebenza abantwana babo umalaba lwani term yakhe iphelile umnangagwa wambisele embiselela ama-election ka-2023 ngokuya kwasi kafunwa ngabantu ifazi ehamba yathatha amaphepha kuzeki ukhumbule khona lokhu ukuthi yathatha amaphepha abantu baze bavota kusisa kwangukhona abanye bavota late ngenxa yokuthi yayikwazi ukuthi umnangagwa feyafeya kawini ama-elections khathesi kunje liyethusela ama-mps lithi lina wawina bona umnangagwa wadliwa abanyile
Studio 7 sanibonani bantu abadala sanibonani ihlobo nabangani hayi yabona kodwa ipolitiki nayo ikhohlisa nje abantu ayikho le ndaba yabantu labo abantu ezanupf bona bazicabanga ukuthi bona bodwa basele ngidina nje ilona othi yena obekhuluma izolo ntambama ivoice note yakhe iphume namhlanje ekuseni kuthiwa ngokuyilathi njani njani lokho uthi i-triple C iwester isikhathi sabantu bezimbabwe i-triple C ifuna ukulungisa ilizwe ibona abantu bezanupf abamosha isikhathi sabantu ibona nje abamoshela abantu isikhathi le nto yabo ayikho yonke le nto le nto ayikhuluma nje ukhuluma into ayiphuma emqondweni wakhe nje ukumosha isikhathi zethu thini singaphandle kwezwe lethu kunzima manje ukuthi sibuyele ekhaya ngoba sifuna ukuyohlala ekhaya anti sisebenzele emazweni lethu kodwa ababhizi bona basitshele ukuthi babwinile wayini abayiwinile khona lama becabanga ngoba ayikho into abazoyenza nje kulale 5 years kuyahlala kuyohlala yonke le minyaka nje kuyasilandela bona hayi asazi basadla abantu ukuthi bayini ekuduma amakhanda wabo nje vele kahle kahle
Studio 7 linjani basakaza abahle nabalaleli siyabonga singabantu bemathebelele North singabantu futhi belupane thina njengelupane asoze safa sa entertainer izanu PF labalandeli bayo lokho vele angeke kwenzeke ngoba sifice abadala vele besenkangala since 1980 ilizwe lithathwa nanamhlanje ilizwe lisenkangala so asingeke sivumelane lakho ukuthi sitshele ukuthi lizwe lingaphansi kwama sanctions ngenxa lokho imigwaqo kayiluni yikuphi okusa yikuphi esingathi kuliqiniso kulokho ngoba imigwaqo idingani ngama sanctions ama toll gates ayabhadalwa ithara iyalungiswa lapha eZimbabwe igravel noma ngithi ilokhuzen ko Davis Grinder lapha iquarry ikhona so wena ukusitshela ukuthi umgwaqo lisanctioniwe ngenxa lokho imigwaqo kayilungi ngenxa lokho abantu kabanathi manje since 1980 thina lapha elupani asilazwe izibhorani esingathi sazilungisela ihulumende yezana so thina siyaqhubeka sithi vele sifuna uhulumende omutsha ozaqala ukulungisa izimpilo zabantu eseziruined for 40 something years so vele we don't bother uyagcotshwa kagcotshwa thina vele kabo sisebenzele ngalutho
Studio 7 injani ayi thina siyalibingelela ngegama lenkosi sibonge umsebenzi elisinika wona inhlelo elisipha zona imihla lamalanga dingalala lisenza njalo likhupha iqiniso lonke elisezimbabwe kulaba ababusa ngoganyavu abenza okwamandla abo kodwa inkosi ibabhekile ibabhekile langaze bethini kodwa linye ilanga kuphela labo kuzobathola bengathi bahlakaniphile bethumba abantu besenzani kodwa unkulunkulu nje one day is one day lo mbhalo watsho wathi lingaphindiseli impindiseli ngiyami ngiyabonga ngingumcijo mkhwana
sanibonani sanibona njani Studio 7 mina ngilensolo kakhulu i-interesting ngiyayithanda kakhulu but the way e-weeki ngakhona angazi kule minyaka emingaki berojwa basebekwazi vele ukuthi kuyarikwa kwenziwani namanje kwenziwa same thing abale action abayithathayo bagcine bethule baphelele emoyeni kuyaqeda abantu amandla wabakwazi ukuthi okay singaze siyivote izarojwa layo ithule so iyuse yokuvota igcine ingasekho labantu bazaphelelwa ngamandla
ya mina nguThamson Sibande hhayi ababuhlunge le nto ukubana umnangako simbize upresident kulizwe lethu elalelwa buhlungu kangaka saphinda satshonelwa ngabantu wemnangakwa uke waya emathebeleni waxolisa abantu ukuthi wena wenzeni emathebeleni sibulawela ubaba sabulawela umalume njengamanje wosokuthiwa uwinyile waye ukhetho lusemesenta lungaphushanga aluphushanga lokhetho lo ngoba uma kumenyezwa la kumaradio kukhithwa lapha esikrinini akushiwo nalento eqondile lapha sovala yakho inkinga yakho nje sovala akinkinga yakho nje ngoba uyakwazi ukuthi wena waqeda ngabantu bakithi emathebeleni lokuluhlaza umnangaka
salibonani lonke balaleli salibonani hayi siyabonga umnangaka wesecotjiwe besicela ukuthi sike sibone ukuthi u 2 years lezo yabenzeni le migwaqo lefile efana lenkayi ukuthi uzobenzile yini ife engayenzanga bafuna ukucotshwa laba bantu elizweni bangamasela sike sibone lokhu ngamakansela kwangkhona lokho kumkhulumela elokho ukuthi tife nasizibonela idoti siphila ngaphandle nakalanihlone igcotshwe ngabantu abathathu
ye angibingelele ku studio 7 angibingelele ku studio 7 mina ngikhulumayo no Dr Mkhulu ngiqhamuka le case ngokuzalo ngokuhlala ngise Johannesburg futhi yazi ngimaswabi ngeza no PF ngimaswabi ngomnangagwa obakithi laphele ilizwe lakithi ay khona yazi ngimaswabi ngehlula nokulala ngeza no PF ewinileyo Swabi. Abantu bakithi basazohlupheka ngendlela eyisimanga. Idlo ngumnankakho ezigcoba, amanye amazwe ngamgcoba ezigcobe, kukhomba khona ukuthi leyalizwe lisazoba nzima. Kakhulu nimaswabi. Ngendlela ebesivote ngabe singabhekelelanga ukuthi izano PF izowina. Hayi nimaswabi. Ngilele phezu kwengubo akulaleki ngezano PF sizitshela ukuthi hayi kuza ngena ujaha phela umfana omncane ozakwazi ukugijima elungisilizwe hayi ngimaswabi
Studio 7 iyabingelela linjani basasazi nabalaleli kuzo zonke indaweni kuzo mina ngicabanga ukuba ngiphawule ngokhetho njengokuba bewukhethwa manje kuthiwa uwinile umnankagwa akukho noyedwa abantu ababonakale sebejabula manje uvotelwe ngubani lowo muntu ngoba uba kungathiwa khona manje kuwine uChamisa singabona iZimbabwe yonke iphakama so pho-ke lowo muntu uvotelwe ngubani ongena abantu abajabulayo beselebrate ngoba bekufanele ukuba kubonakalisa ukuthi abantu bayamthanda lo muntu ngokuselebrate kodwa-ke akukho istedi kubonakala abantu beselebrate ngaleyo ndlela kubonakala amaphoyisa ehamba ezitaradeni emadolobheni esiba maningi okuvikela khona ukuthi khona abantu bengabhiyozi abantu bengatshengiseli so yonke lento ibonisa nje kamhlophe ukuba nesiphofu naso siyabona ukuthi hayi akulona iqiniso akukho umuntu omthandayo
lawo ke bengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa abopha amagqwetha amabili abemele abalandeli bebandla le-CCC kade bethunjiwe batshaywa kabuhlungu bahlatshwa amajekiseni angaziwayo. Ibandla le-CCC lithi ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHarare akutsho ukuthi udaba lwempumela yokhetho eliyiphikisayo luphelele khonapho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gande.